ngeke ukuze abayenelise ukuthi bangaphila okwezinyanga. I-queue yangkhona inkulu kakhulu kayihambi. Abantu baphasalele badinga izimali bayazigwereda kuzihlobo ukuthi ngayo ilanga lesithi liyatshona sebethengile impahla zokudla, ikakhulu impuphu, o-cooking oil, lesawudo. Manje uhlupho solukhona lapha yikuthi abezitolo labo sebekhweze ama-price abo ezinto. I-cooking oil isikhwele kwamagama emashelfini, indawo ezisekho, impuphu nje sesekhona khonokho, kodwa hhayi abantu bayakhanya ukuthi kusiyaphela elanamhla kusasa nje bayebekhile izitolo ku-empty kungasela lutho. So kuphose kufanane lalokhuyana esasikukho ngo-2008. Lokhu kuyakhanya nje njengoba nangaze ngatsho kuleyana inyanga ukuthi idola ibhondi yeZimbabwe le isifana le-60 cents. Lafana futhi ngayingabuzange elangeni ibhondi nxa sesikhuluma kweqiniso zifana nje le-50 cents yeZimbabwe. So okuyikuthi ukuthi hayi abantu beZimbabwe bokuthatha kuhlupho olukhulu.
Wona amafutha ezimota ipetroli ke injani?
Ngithe ngisuka nje town kathesi ku-15 avenue lo-Joshua Mkabuko, ngibone i-queue esuka khona egarajini labo iziyefika kwamanye ama-robot alandelayo. Lokhu kwahle kwakhanya nje ukuthi hhayi sesikolunye uhlupho. Kwezinye indawo bebona nje bethi hhayi kabalafuyeli, bebekile nje kuma-fuel tank ukuthi hhayi bebeke ukuthi abantu bengangeni, kutho ukuthi kumbe kungenzeka ukuthi bala ifuel phansi bamelele ukuthi iprice yefuel ikhwele, ngoba into eziningi ezikhwelileyo namhlanje asazi ukuthi kuyozalani, kuyozala nkomoni nje siyaphelelwa yona linyanga. Eziningi zikhwelile ngoba ngithe ngikhuluma lomunye usomabhizinisi omkhulu kakhulu kobulawayo lapha, wathi yena into eyenzakalayo nxa bona besiyathenga izinto phandle kwelizwe, kule 30% abayichajwayo ukuthi idolizana zimbini lapha. So nxa bengajwana esiyehlile ibond note yaba yi-50 cents, kutho ukuthi another 50 cents increase kubo, another 30% increase ezabot i-levy esuka ku-government. So kutho ukuthi wena indleko yabo bengakathini ngama-taxes sokuyi-70%.